Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Bola mungela ku Studio 7 ngesonto mhla zingamajumi amadathu kumpalakazi 2018 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela abasathuthukayo bathi abasuze bavume ukuba ngaphansi kohlangothi lukahulumende olubona ngezifundo.
Uminista we-health uzama ukuthatha ama-students ayebefundela i-medicine e-University of Zimbabwe ukuthi be-replace odokotela laba abasasebenzayo abayi-530.
Abantu abaningi bathi kababoni kusiba lenguquko kwezomnotho ngomnyaka ozayo.
Umnyaka suphelile u-2018, khathesi singena ku-2019. Xa sikhangele abadala bezanu, siyabona ukuthi akula nto abayaziyo abazayenza.
Sizalethulela lokubhekanela abatsha.
Umuzi wakhiwa ngothando.
Umuzi wakho ngothando bafo ingoma engirekhodi umnyaka ophelile 2017.
Ndingakodwa ukuthi silohlelo lwamasiko njalo lohlelo lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Odokotela abakhalele umsebenzi bathi abanye babo abasanda kuloba imihloliso emakolijini bathi kabasoze bavume ukuba ngaphansi kohlangothi lwezemfundo yaphezulu njengalokho okufiswa nguhulumende. Bathi ukuganga owenziwa nguhulumende ofisa ukuthi odokotela laba babe njengezifundi ezisemakolijini yemfundo yaphezulu kulokuthi babe ngaphansi kohlangothi lwezempilakahle. Bathi uhulumende wenze lokhu ukwenzela ukuthi bethusele odokotela abakhalele umsebenzi bekhonona ngeholo lokunye okumbalwa. Odokotela abafika amakhulu amahlanu bamiswe umsebenzi okwesikhatshana inhlanganiso yi-Health Service Board enikwe amandla yi-Labour Court ukuthi ijezise labo abakhalele umsebenzi. I-Health Service Board ekhatsha odokotela yiyo ebilobelana izivumelwano labodokotela abafundela ezempilakahle ezibhedlela ababizwa ngokuthi ngama-junior doctors. Kodwa umsekeli kamongameli u-retired General Constantino Chiwenga ubike ngeviki ephelileyo ukuthi odokotela laba sokumele bambe ngaphansi kohlangothi lwezemfundo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele udokotela Mthabisi Bhebhe, unobhala jikelele wenhlanganiso yamadokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association.
Siyadanisa lokhu. Esikubonayo ukuthi uminister we-health uzama ukuthatha ama-students ayebefundela i-medicine e-University of Zimbabwe ukuthi be-replace odokotela laba abasasebenzayo abayi-530. Lawa ngama-students ebelokhu befundela ukuba ngodokotela ama-results abo engakaphumi. Yena ukubona kule sensi kuye ukuthi ethathe lawa ama-students ewafake ezibhedlela ama-results abo engakaphumi njalo odokotela bonke bekuyi-industrialization. That is ethuka ukuthi lokhu azama uku-achieve yikuyini.
Sizwa kuthiwa njalo lani bafuna ukuthi nxa ungu-junior doctor kube le-contract entsha, kuthiwani khonapho?
Contract le elikhuluma ngayo kuthiwa yi-interim contract. Asiyizwisisi ukuthi kuzama kutshoni khonokho ukuthi umuntu uyasayinisa i-contract engazwisisekiyo befithi kuyabuya enye i-contract phambili umuntu sevele echase umsebenzi. Sikubona ngani butsotsi nje ofuna ukwenzakala ubutsotsi bangikhona kuza opressa odokotela ababuyayo abazazijoyina later ama-rights abo bona njengabantu abasebenzayo. So kuyadanisa sisukule ukuthi u-employer wethu kaphumeli egcekeni ngento afuna ukuyenza uzama nje ubutsotsi bonke ukuvala izinto ezenzakala ezibhedlela.
Singathi lina lizasayina yini khonokho ke okuthiwa lani likusayina?
Asizozisayini thina. Yinto esayikhulumana leyo ukuthi nxa sebezama ubutsotsi lowo ababuyenza ema-contracting thina umsebenzi siyakuma. I-profession yethu le medicine profession egcwele kumele igcwale iqiniso ukuphumela egcekeni akhona ubutsotsi lobo bukhona. So nxa besinika ama-contract lawa as oppressor and as negiti nama rights rate njengama civil service as well as sign izinto ezinjalo.
Yes, ngathi labantokotela amakhulu seqalisile yini ukukhalana nomsebenzi kume njani nxa belitshela bona
udokotela abakhulu banike i-government i-48 hours ukuthi besolve i-crisis yona leyi ye-industrial action okokukhalala komsebenzi. Bathe nxa kunga i-government ingayekela ukusolva labo sebezajoyina i-industrial action ngoba sebediniwe ukusebenza bebodwa bebalutshwane umsebenzi omningi kakhulu njalo lamaphilisi lempahla ezisibhedlela kazikho. So sebethwele nzima njalo kuyabafrustrate kunoko.
Udokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yamadokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxe laye eseHarare. Asenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla ze-Health Service Board kanye lohlangothi lukahulumende olubona ngezempilakahle. Kulabanye abantu eZimbabwe abathi isimo somnotho sizaqhubekela phambili sisiba sibi ngomnyaka ozayo. Kube khona njalo abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzalethela uZulu inhlala kahle.
Banengi abantu abathi ukusetshenziswa kwama-bond notes asegugudeke okumangalisayo nxa kuqathaniswa lesisindo sedola leMelika kuzakwenza umnotho obhidlike ngamandla. Bathi ukuthengwa lokuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha wenza ukuthi umnotho ungasebenzi ngemfanelo. Abakhulume lomsakazi we-Studio 7 eHarare namuhla bagoqela umnumzana Mlindelo wamancitshana othi kabona ukuthi kuzoba lenguquko kwezomnotho ngomnyaka ozayo.
Umnyaka suphelile u-2018 kathesi sesingena ku-2019. Xa sikhangele abadala bezanu siyabona ukuthi akula nto abayaziyo abazayenza ukuxotsha amadokotela ukwethusela ababalisi ukuthi bangastrayiki. Khona lokho kutshengisa ukuthi umbuso wabo ngocuku, umbuso wabo ngobuncindezeli, ngakho akula bungcono obunye obuzabuya. Ngakho ukuthi sithembele ukuthi nxa kulabadala bezanu besembusweni kule nto ezaguquka, akula nto engiyibona ezatshintsha.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi noMathemba Ngwenya othi abazali abaningi abasoze benelise ukuhlawulela abantwana imali yemfundo ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Umumo lo okhona eZimbabwe kathesi angibona ukuthi ulakho ukuthi uguquke emaduzaneni ngoba izinto zinzima kakhulu. Intengo zikhwelile ezitolo ngendlela engenziwe. Nxa ungena lapha uza kuthiwa lethi yusa unje bengifuna ukudingela umntwana umuthi nje wokukhwehlela ngatshelwa kwathiwa yi-$16 ngebhondi kodwa ngilethe $4 ngiyawathatha ngapha ama-$US nje abantu bengawahole. U-2019 lo nxa efika ngibona engani kuzaba lobunzima obukhulu kakhulu. Izikolo njengakathesi ama-school fees akhwelile, amanye ama-boarding schools sebiza ama-$3,000-$6,000 kambe shuwa uyayithatha ngaphi imali njengayena leyo engakho.
Kodwa umnumzana Munashe Mtuta oyebandla le-ZANU-PF njalo ekukomiti emelaleli bandla kwabatsha koBulawayo uthi umongameli Mnangagwa uzaguqula isimo somnotho.
Yeah, u-2019 uzaba ngumnyaka ozaba lenguquko lentshintsho kwezomkhonomi welizwe leZimbabwe. I-government ye-ZANU-PF ikhangelele ukuthi itshintshe izinto ngendlela ephakemeyo. Sibonile ukuthi u-2018 ube ngumnyaka ophele izinto zinganazimanga kuhle kodwa ama-programs e-government akhona ayatshengisa ukuthi kungaba lobuhlungu kwakathesi kodwa sisiya phambili sizaqalisa ukubona izithelo zama-programs asebafayile under i-transitional stabilizing program efakwe nguminister of finance.
Umnumzana Spencer Mzizi sakamuzi seHarare uyakuphikisa lokhu.
Umnyaka lo ozayo ukhanya sibili uzaba ngumnyaka omubi kakhulu. Mhlawumbe mina ngokubona kwami ngathi uzaphosa ufana nelo umnyaka ka-2008. Ngoba singakhangela kwezenotho isikhathi esiningi sesike sakubona lokhu ngo-2008 ukuthi singathi thina kudetermine ukuthi imali imi kanjani. Kodwa ngenxa yesimo semali okwamanje siyabona ukuthi hayi imali le abathi bond note ngani iwa insuku zonke, okutshengisa ukuthi ngomnyaka ozayo mhlawumbe kuzaba wesi.
Ingcwethi kwezemnotho umnumzana Itayi Chuma uthi kumele kukhitshwe imali yohlobo lwama-bond notes ukuze kulungise udubo lokuswelakala kwemali.
Nxa sikhangele umnyaka esingena kuwo lo omutsha u-2019 ngibona sibili kuzaba ngumnyaka onzima kakhulu ikakhulu uhulumende olizwe ngenxa yokuthi singakhetha uhulumende lakathesi kake yenelise ukuthi ayenze izithembiso azithembisayo uZulu ngesikhathi ekhankazela ukhetho sathola ukuthi imali lokhu isala isolakala imisebenzi ayitholakali konke lokhu kuthi ukuthi nje kuzaphambanisa sibili ukuthula elizweni
okwamanje odokotela bakhalele umsebenzi ukuthi ababalisi bafuna ukuholiswa ngamadola emelika ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Hizi zalona zezimbabwe ezihlala emazweni atshiyeneyo zithi kuyadanisa ezikubone ezimbabwe ngesikhathi sekhisimusi. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Akade bekhangelele ukuthi bazajabula ngesikhathi sekhefu lekhisimusi badane kakhulu kulandela ababhekane lakho bekelwe ezimbabwe. Iningi labo lithwele nzima ngokudinga imali emgwaqweni njalo lamafutha epetulo atholakala kanzima. Umnumzana Rain Ndlovu osebenza eJohannesburg, wali South Africa, uthi wethuswa ngabhekane lakho eZimbabwe.
Hayi, uDisemba lo bekunzima. Uthola nje utshwala nje bekuyinto enzima. Uqala uyele nale abantu bathona kuma queues and enye into like mawutshintsha noma utshintsha irand lelo ulifaka kuma bond. Abo chicken badura, awuzwisisi imali yakho iphela lutho. So mawuyiconvert imali yakho na. So iyasikhama. So next time sesifuna nje improvement ukuthi Christmas vibe lani ingalahleki ihlale khona.
Uqhubeke esithi ubonile okusolwa ngabantu bonke eZimbabwe.
Uma ungaphandle bakutshela ukuthi kunzima, you don't believe because ngale ngathi kungcono. So manje siya appreciate amagama abantu abadala uma besithi ukuthi akuna sinkwa, akuna cool drink, akunani sikhiyela yonke into ibhondi liyahlupha. Manje siya appreciate uma sifila ngale nathi sizosebenza singathi isibhajethi amancane.
Okunye okusilelayo butshwala ngemva kokuba amavinkili amaningi ethi aphiwe utshwala obulutshwane inkampani ebuphekayo eDelta Beverages. Iningi lithembele kuzihlobo eziphandle emazweni afana leSouth Africa neBotswana ukuthi zithumele ukudla. Unkosazana Ellen Dube ongumbalisi kweleBotswana uthi ikhisimusi ekhaya ibinge ingajabulisi. Uthi kodwa okubaduduzayo ukuthi uma ungantshintsha imali yaphandle efana lamadola emelika irand kumbe ipula uthola ibond note elithe xaxa
kubi lonyaka sibili. Izinto ezenza ikhisimusi ibe mnandazi ikho izinto ezinjengama drinks kakhulu la eswajayele sithi ngama cocks. Okungcono nje ukuthi nxa ule mali yangaphandle ungayitshintsha ikunika ama bond amaningi kodwa lawo kawahlali.
Noma nje kulukhuni kula kuningi elivela ngaphandle kwelizwe abadala abafana lonkosazana Sithembile Moyo bona bayathokoza ukuhlangana labantwana babo abanye ababuya kanye ngomnyaka ekhaya.
Kuhle khona ukuthi abantwana babuye ekhaya baze bona udubo sibili esibhekane layo esilukhangeleyo lapha eZimbabwe. Khona kuhle njalo ukuthi izimuli zihlangane noma kulodubo olunjalo.
Abanye sebeqalile ukuphindela emazweni abasebenza khona. Lo mnyaka omutsha ungakafiki, abanye bebalekela ukuminyana ukuba khona emva komnyaka omutsha. Kukanti abanye baxotshwa izikhwama zabo esezomile. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 yokoBulawayo.
Sangangene kuhlandla elilandelayo wathi sikhangele okuvela kwamanye amazwe. Uhulumende wakwele Melika uselamalanga aphosta alitshumi evaliwe kumongameli Donald Trump esithi ufuna imali yokwakha umduli emngceleni weMexico yelizwe leMelika. Bekulokhetho kwele Democratic Republic of Congo namhlanje lapho kuthiwa alukhutshwanga khona ngemfanelo. sokwesikhathi sokholo lwesiKristu silontukamela inkomo. Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Okokuqala silokubonga enkosini ukuba isigcinile sabona ukuhamba lokuphetha komnyaka wonke lo 2018 sesikhangelele umnyaka omutsha. Ngakho bemfuna ukulikhuthaza namhlanje ngombhalo esingawuthwala enhliziyweni zethu umnyaka wonke uze uye phela. Ngizabala kuJoel ichapter ka 2 iverse ka 25 ithi yona, ngizabuyisela kini okwadliwa emnyakeni yesikhongwane, leqwaki, lenswabanda, lentotoviyane, impi yami enkulu engayithumela kini. Liza kudla okuningi lisuthe lidumise ibizo lenkosi uNkulunkulu wenu oliphetheyo ngokumangalisayo. Abantu bami kabasayi kuphinda bayangiswe futhi. Bona leli kulilizwi engifuna ukukhuthaza thina izizalwane zeZimbabwe ezigabeni ezihlukeneyo, endaweni ezehlukeneyo, labantu abakhuluma indimi ezehlukeneyo, labantu abakhonza endaweni ezehlukeneyo. Ngifuna ukuthi ilizwi engilalo ngalomnyaka olandelayo ka-2019 yikuthi inkosi izayi kubuyisela kithi izinto eziningi. Ngifuna ukuqalisa ngikhangele elizweni lethu leZimbabwe. Ukuba ilizwe lethu ilizwe elalikholisa izinto eziningi. Siyakwazi ukuthi abantu babebuya bezofunda khonapha, bebuyele emazweni abo. Siyakwazi njalo ukuthi isinkwa ukudla kwakutholakala lapha. Okokuthi yona inyama ngwayo sasiyithatha siyihambisa khonale Europe. Manje bemfuna ukukhuthaza izizalwane zeZimbabwe lelizwe lethu ukuthi kungenzakala lokhu njalo. Inkosi ingakubuyisela konke lokhu kube yinto engasimangalisa, sibe ngani singabantu abaphuphayo nxa kusenzakala. Kodwa niyathemba njalo niyakholwa ukuba inkosi ingakwenza ikubuyisele lokhu. Okudingakalayo lithemba lethu kuye uNkulunkulu lokuba silungise izinto zethu, senze izinto ngendlela ehlukeneyo. Ngokwesibili ngifuna ukukhangela thina njengabantu ukuthi wena lapho khona isimo sakho singabe siyikuthi lawe kule ntotoviyane esezadla izinto empilweni yakho, kule mhogoyi eseyakhukhuza izinto yazidla yaziqeda, kule mswabanda ezangena zadla konke kwasala kungasela lutho. Kodwa nanko ke ilizwi, nanti ilizwi elingakukhuthaza yikuba konke lokho kwadliwa yintotoviyane, konke lokho kwadliwa khona inswabanda zakuqeda, uNkulunkulu angakubuyisela. Lubaningi abangalamali umuntu kala lutho lumnyaka oka-2019. Qalisa ukutshaya izikhwama zakho ukhuluma ukuthi lezi zikhwama zizaba le mali. Ngakho lo mnyaka singawukhangela ngalelo lihlo, uzaba ngumnyaka ozasifisa phambili. UJehova uyasithanda. Into eqakathekile okumele sibeyazi ukuba izwi lakhe lithi kuJohn chapter 10 verse 10, isela yile libuyileyo ukuzweba lokudiliza lokubulala, kodwa yena ubuye ukuzosinika impilo ephuphumayo emnandi engapheliyo. Ngakho niyathandaza ukuba namhlanje sibe kwazi khonokho ukuthi uJehova uyasithanda, ulande ukuzobuyisela asinike impilo ephuphumayo. Ufuna ukusibisela ngemuva ebunandini lobuyane esasikibo khona sisese-Eden, ebunandini lobuJehova ayebufake kithi. Ngakho niyathandaza ukuba leli lizwi lokubuyisela kwaJehova lizangena lichophele empilweni zethu, litshintshe indlela esizakhangela ngayo umnyaka lo omusha.
Akuyiphethe mfundisi.
Niyathandaza Baba ngegama likaJesu, buyisela impilo enhle, buyisela ukuphiliswa lokusiliswa kwemzimba, buyisela imisebenzi ebilahlekile, buyisela imuli ebesezibhidliziwe, abantwana besabalele. Nkulunkulu wamabalaleleyo abazwa izwi lami, baphilise, ubuyisele, uguqule impilo zabo egama likaJesu. Amen.
Lo
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke ntungameli Nkomo, le yi-Studio 7 elisizwa sisakaza singapha eVoice of America eWashington.
Senganamasiba wenziwe manje lo baba mkhulu babelo bola usenzi
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke zulukandaba lamhla sixoxa lo David Mhavinyana Ngwenya inyanga enkulu lapha sixoxa ke ngokucela izulu baba Ngwenya sakwamukela uhlelo
hayi yabonga Dube labalaleli
ye akasitshela ukuthi kukhanya ngazani izulu lingani lidonsela kachana. Naso kunje licelwa njani phela izulu baba?
Isikhathi sokucela izulu ngoAugust. Khathesi kawusayiwa endleleni uyacela izulu loba lapho licelwa khona ngoba kulezikhathi zakhona kucelwa izulu lingakani izihlahla zingakashumi zingaze zishume lidume hayi akusayiwa emasikweni.
Singathi nje abantu sekumele bekhangele umkhathi kuphela. Akusela nto bangayenza.
Abakhangela umkhathi akusela nto abangayenza ngoba indlela ivaliwe nangomanyango kuvaliwe ledula kuvaliwe.
Singathi ke nxa kuvele kucelwa izulu baba Ngwenya kuvele kwenziwani ngamafutshane msebenzi?
I-district ngayinye ngayinye induna ikhipha abantu abaqondana lakho khona lokho okuyacela izulu ngezigaba. Bahambeke baye khonale ngabe baya kumanyangwa ngabe baye dula ngabe baye njenele noba lebone bani kutsho ukuthi into okufanele ukuthi izinduna osobhuku ikakhulu kumsebenzi wabo okukhangela ukuthi abantu bayaphuma bayacela izulu bengaze batsho ukuthi izulu liyazinela hayi ayisikho lokho kulandelwa usiko.
Yes, so siyabona sibili sayesizwa kuthiwa ke babe bekhangela izindlu zabothekwane bedile izinto ezinjalo kuyabe kuvele kudilizelwane kunjalo kwenzelwane khonokho
ukuyabe kusethulwa izinto ezigatshele phezu kwezihlahla izikhuni yonke into leyana ukwenzela ukuthi izulu lingabi lolanga njalo izulu lingaze lahlonipha ukuna kudojwe wonke lamathambo awezinkomo ezicubayo egangeni atshiswe ukwenzela ukuthi ilizwe lihlanzeke nxa izulu liphazima lingaboni ububi phansi.
Yes, ngathi kodwa lokho kusasebenza yini kulabanye abathi ha ingxenye kwakudala lokho
hayi abathi ngokwakudala ikulahleka balahlekile sibili njalo kuyinto embi ukuthi umuntu omnyama aphume esintwini sakhe alikho ikhiwa elazenza umuntu omnyama ungabona ikhiwa selizipenda selisiba umuntu omnyama lizipolisha liyabe selimphethe umbhobho selisilwa thina abantu siyakufuna ukuba amakhiwa siyazixhuma inwele zethu ukwenza ukuthi sibe sicegula amakhanda inwele zithi yabo silingisela amakhiwa konke khona lokho bayasihleka amakhiwa.
Yes, amuzwa ke lo ke ngubaba uDavid Mhavinyana Ngwenya inyanga elodumo. Baba Ngwenya sibongile kakhulu ngokuthi sixoxe lawo baba.
Hayi ngiyabonga la mdumo.
Zulukandaba sihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Ye kwamanje ke sonke isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayigobe namhlanje luhlelo lwethu lokugcina lwalonyaka nangu 2018 usehambile woza wena 2019 namhlanje sishaye zomculo sixoxa lo Thami Khumalo nguye lengoma edumayo kwele Zimbabwe ebizwa ngokuthi umuzi wakhiwa ngothando. Yeyona lengoma ingishaye ngaphakathi singakahambi kuye wothi ngilishaye ngale ngoma yakhe ngamafishane.
Muzi wakiwa ngothando, oh yeah, oh yeah. musha unovakwa nerudo oyere yere 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 yere
Tami Khumalo ingoma yakho yashisa mvuka baba ngiyakwamukela kuhlelo lwabasakhulayo
yabonga mfowethu
umuzi wakhi wangothando awusitshele ngamafishane ngale ngoma
umuzi wakho ngothando bafo ingoma engirecorde umnyaka ophelele 2017 ekupheleni ka 2017 so ingoma ngayikhomboza ama iminyaka I think about 4 years ago just ngikhombozela ingoma ngangisengahlala bafo ngicula nje I chorus umuzi wakhi wangothando awuyawuya kuthiwa ngeyimini ngisuke eJoburg ngisiza lapha ekhaya eZimbabwe ngithe ngifika sesebhoda khonaphana abantu babehleli khonapha emodeni bekhuluma ukuthi hayi abantu abangumama benza kanje abantu besilisa benza kanje benza kanje omunye lomunye le elomqondo wakhe ayikhuluma ukuthi abantu abangumama benza kanje ngaqalisa ukubhala phansi but I failed initially ukuthi ngiqedise amavesi lana but later on I had to sit down and then I analyzed that conversation that I was lying or kusabalayo and then the song came and then nothing about the verse how ke ngayirecorda ngithe sengirecordile yaphuma abantu bayithanda bayijabulela kakhulu and it has been a hit song lapho eZimbabwe so ingoma nje ethandwa ngabantu impela
umnyaka lo Thami useyefikile emaphethweleni kukhona na okunye okuzalethelwa ngumnumzane uThami Khumalo
u-2018 bafo ngisho ukuthi u-2018 engakapheli sizabe sikholisa nje umuzi wakho ngothando layinye futhi ngomuthwa ngiqambe esimakade ngayirekhoda ngo-2017 layiyenza kahle impela bese kusithi mhla ka-15 December yena lodlule then the concert iphume kahle kakhulu so lapho we introduced a number of songs ezizabe zikhona ku-album elibuyayo but 2019 nxa u-2019 ebuya nje bafawo-ke ingoma sizazithole eziningi zizabe zikhona kuma-platforms zonke ama-online stores so yeah
Hayi Thami, qhiba uhlelo utshela uZulu ukuthi ingoma zakho zitholakala kanjani. Njalo awusabelele ngamafishane man.
All right. Ingoma zami bazazithola ku SoundCloud, I think by next week ngizabe sengi-upload le nje stuff sami and then they can also get my music. You can just SMS me or send me now in WhatsApp 0776242 08. I can actually send the song and then you can pay through eCash as well. Right. Listen to
it. Mhm.
Umuzi wakhi wangothando ayay 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 musha unowakho nenuno uyere yere 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 Jesu Mkhristu uyintoko uyikhala muzi kakhela nasho mzi wakho uyithandi inkosi kazi yakho wekele ukubhekabheka ba khethile khethile umesabe uThixo kuzembe naphakade Jombi zeti zegunga kuna wegeni kumala Even this is a tobacco Weke nuko kiko sekada Kuse gume zanda na Kuse ngaga kese kwe Ushema na ine Upe tukane Fem 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 fe Inda vazavanti
Oh yes, oh yes, awuyishayile bhuti wami waze wayishaya yho yazi yaze ngishaya ngaphakathi.
Angibonge, angibonge baba, angibonge baba.
Mthwakazi omuhle ontanga limzwile umnumzana uThami Khumalo. Kwanele kwalamhla kodwa lingakhohlwa ukuthi ngizabe ngikhona kuhlelo ngolwesibili. Kuhlelo The Connection lilami uMike Hove. Abafisa ukungixhuma ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3. Asihlanganeni ngolwesibili. Bye bye.
Yeso ngaqhubeka uhlelo lwethu namhlanje. Wathi sikhangele udaba obelikhokhela namhlanje. Odokotela abasathuthukayo badika basoze bavume ukuba ngaphansi kohlanga lwethu kahulumende olubona ngesifundo. Siqhubela lapha ke uhlelo lwethu oluvalisayo ngoGibbs Dube.